tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 26 Mpandula 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uDokotela Peter Magombeyi owayethunjiwe ngabantu abangaziwayo usefikile kwele South Africa lapho azakwelatshwa khona. Uhulumende usevumele umndeni kaMuyi umnumzana Robert Gabriel Mgabe ukuthi ayengcwatshwa kozwimba esabelweni seMashonaland West. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano weUnited Nations General Assembly ekuseni lamhlanje edolobheni leNew York ukuthi uhulumende wakhe uselethe umbuso okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano weUnited Nations General Assembly ekuseni lamhlanje edolobheni leNew York ukuthi uhulumende wakhe uselethe umbuso okhululekileyo. Umnangagwa ukhale njalo ngezijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF ngelemelika lomanyano weEuropean Union esithi sezilethele uZulu weZimbabwe udubo olumangalisayo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha loludaba ngokugcweleyo esedolobheni leNew York.
Njengobe kukhangelelwe, umongameli Mnangagwa usole izijeziso lezi esithi ziphazamisa uZulu makhaza kanye lemizamo kahulumende wakhe yokuvuselela umnotho. Ngokunjalo, uthe kumele zesulwe ngokuphangisa ukuze eZimbabwe lenelise ukuqhubekela phambili liphume engxakini elikizo.
These achievements are in spite of the continued albatross of the illegal economic sanctions.
Ngethula amazwi ami kulandela ukusithiya kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Ilizwe leZimbabwe liphakathi kokuguquka njalo lizimisele ukuvuselela umnotho obanjwe yizijeziso zenotho.
Our progress inhibiting our economic recovery and punishing the poorest and the most vulnerable in our societies.
Umnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe uphakathi kokukhulumisana lamabandla aphikisayo emizameni yokugxilisa umkhuba wokubamba iqhaza lanxa abantu bengaboni ngasolinye njalo bengabamabandla ezombusazwe achiyeneyo.
These achievements are in spite of the continued albatross of the illegal economic sanctions.
Konke lokhu kwenzakala kungelani lezijeziso zenotho ezingekho emthethweni. Lezi zijeziso zenqabela ingqubela phambili yentuthuko lempilakahle yesizwe.
Furthermore, the sanctions are slowing down our progress, inhibiting our economic recovery and punishing the poorest and the most vulnerable in our society.
Umongameli Mnangagwa ukhulume kusanda chaya ihola lesivili ekuseni njalo wethule umbiko wakhe phakathi kwemizuzu elithumi lasithupha. Lokhu bekungokwesivili ukuthi uMnangagwa akhulume emhlanganweni weUnited Nations njengomongameli weZimbabwe ngemva kokugenqulwa kukaMgabe Libutho ngo-2017. Ngimele iStudio 7 ngisesigodlweni seUnited Nations eNew York, yimi uNtungameli Nkomo.
Kunjalo nje uZulu useveze imizwa eyehlukeneyo phezu Kombiko owethulwe ngumongameli Mnangagwa emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly. Abanye bathi uMnangagwa uthethe ithuba lokuveza isimo esingayisiso esiselizweni edabeni lokulondolozwa kwamalungelo oluntu, ikanti abanye labo bamtshayele ihlombe ngesicelo asenzileyo sokukhutshwa kwezijeziso zenotho. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa wethule umbiko wakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo, lapho aphathe kabanzi ngenhlelo zikahulumende wakhe akhangele ukuthi zizanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ubuye wasola amazwe angentshonalanga phezu kwezijezo zenotho athi yizo ezingumgoqo emizameni yakhe ukuthuthukisa ilizwe. Ingcwethi echubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelo Mancitshana uthi uMnangagwa akakhulumi iqiniso ngesimo esiselizweni, ikakhulu kwezokuhlonishwa kwamalungelo oluntu, esipha isibonelo sodaba lokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi.
Isipichi sikamongameli kube yikuqhubeka kwalapho kwajiyela khona uRobert Mugabe. Siyabona ukuthi ukhuluma ngokunye kodwa yena ngapha ekhaya esenza okunye. Abantu bayahlukunyezwa, sibona ukuthi udokotela uMagombeyi ubethethwe kodwa akula lutho olutshengisayo ukuthi sehlukile. Kathesi abamabandla aphikisayo bayaliswa ukuthi batshengisele kulilungelo labo leli kusekelo sombuso, kodwa konke lokhu akwenzakali. Kodwa emazweni ufika ekhuluma okunye okwehlukeneyo, yikho kube yinhlekisa ukubona etshela izihlalo kumbe ama-seats angelamuntu ngoba akulo othanda ukufuna ukuyalalela lokho akuchoyo.
Omunye wentsha yaseHarare uMnumzana Qiniso Ndlovu uthi ukhanya uMnangagwa kumsinda ukulandela ezinyalweni zikaMgabe.
Mina ngokubona kwami bangathi uMnangagwa akalasithunzi njengomgabe, because wayethi Mgabe wayethi mayekhuluma enkundleni enjani babegcwala abantu befunga ubona ukuthi uzothini, but loo ndoda izolo ukhulumile izolo akula ngitsho lo muntu abekhona abantu bebengalelanga ukubonisa ukuthi akula muntu omkhangelayo obheke attention kuye, cause into abayikhuluma kusho ukuthi ayiqathekanga, cause akula muntu oyilaleleleyo izolo malibonile la.
Kodwa umsekeli kanobhala jikelele wentsha ye-ZANU PF uMnumzana Mabutho Moyo umshayele ihlombe ngokukhuthaza ukwethula kwezijeziso ezethethwa ilizwe.
Zwini umbiko kamongameli, hayi ukhulume kabanzi sibili ngokusebenzisana kwabantu wezombangazwe weZimbabwe. Uthile ukuthi iPollard ikhaya lithi bonke abamaqembu aphikisanayo bangahlala la phansi bencedisana ukubonakala ukuthi ilizwe lingahamba phambili ngaziphi indlela. Wakhuluma ngobugwelegwele ukuthi hayi izakhe anti-corruption izabopha bonke abantu abenza ubugelegele elizweni, ngoba lokhu sokubulele umkhonomi wethu, inotho yethu isilimele, ilimele ngendaba yobugwelegwele. Kanye wakhuluma njalo ngendaba yama-sanctions lapho asekelwa khona iSADC yonke nje sikhalethi mhlaka 25 inyanga yaka-October kuzaba lomkhankaso omkhulu kula amazwe ngendaba yama-sanctions la akhangela iZimbabwe. Ube ngumbiko omuhle kakhulu, umbiko ohlanganisa abantu, umbiko obambanisa abantu.
UMnumzana Andile Mafu isakamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo uhulumende okumele akwenze andubana zethule lezo zijeziso yikuthi ashiyane lomkhuba wokuncindezela amalungelo kaZulu.
Okumele sikunanzelele ukuthi uMnangagwa engaze akhankase kanganani khankasele ukuthi izijeziso zenotho esingathi ama-sanctions ithi asuswe, akusoze kuncede nxa ukuncindezelwa kukaZulu kuqhubekela kusiya phambili, abantu bebonakala bethunjwa kungelalutho uhulumende alwenzayo. Konke lokho kutsho ukuthi izijeziso zenotho zizahlala zikhona. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende aguquke ezenzweni zakhe.
Izijeziso zenotho ezethekela eZimbabwe sezidale ukuba ilizwe lilahlekelwe ngamathuba okuthola usizo lwemali ukuze lithuthukise umnotho walo. Impahla elungiswa elizweni ayisenelisi ukuthi ingene imikambo ifana leyemazweni awe-European Union, eMelika lamanye, ngenxa yalezi zijeziso okuyinto eyabulala amankampani afana labo Cold Storage Company eyayithengisa inyama yayo imikambo ye-European Union. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Udokotela Peter Magombeyi owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi balobudlelwano lohulumende weZimbabwe usefikile kwele South Africa lapho azakwelatshwa khona. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi uMagombeyi usuke esibhedlela seAvenues Clinic eMiniyantambama ephakathi kwemota yokuthwala izigulane i-ambulance ngesikhathi ihanjiswa eRobert Gabriel International Airport. Lokhu kucatshangelwa ukuthi bekwenzelwa ukubana abantu abagoqela intatheli zindaba bengamboni. Udokotela Masimba Dindoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi udokotela Magumbeyi uzathola uncedo olufunakalayo eSouth Africa. Kulabo dokotela abazamhlola khonale eSouth Africa kulandela ukuthunjwa kwakhe. Amapolisa abemvimbile eAvenues Clinic esithi asadinga abazamvikela nxa esiya kwele South Africa. Umphathintambo wezembiko uMonica Mthwangwa izolo uveze ukubana kulabantu abalichumi lanhlanu ababefuna ukumthumba njalo udokotela Magumbeyi. Umthethwandaba uthethe izinqumo ezimbili ezokuthi avunyelwe ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Uhulumende uthi akwaziwa ukuthi udokotela Magumbeyi wathunjwa ngubani. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube exoxa lo dokotela Ndoro.
I was also informed that he yes, I'm sure there is a medical team which was organized to be attending him. To us as an association, we really feel and believe that his health is of paramount importance and it should be treated as a matter of emergency.
Ngizwa kuthiwa usefikile kule South Africa lapho athole kulabantu akade bemelele. Laba ngabantu ke okumele bamelaphe khona ngale kule South Africa. Sithi ke thina ngapha impilo yakhe iqakathekile kakhulu nxa sesikhangele khona ukuthi wathunjwa njalo lokuthi waphathwa njani labo bantu ababemthumbile. Simelele njalo ukuzwa ukuthi kambe inhlolisiso le iyenziwa khonapha ekhaya iyaphuma lani njalo lakhona ukuthi wathunjwa kambe ukuthi baza kwethulani ngakho. Sithabile kakhulu ngokwenziwe lidale lomthethwandaba ele High Court ngokuthi avunyelwe ukuthi aye khona ngale kule South Africa engavinjelwa ngamapolisa.
And on our end, we are still trying to engage the employer and perhaps start negotiations with regards to our remuneration, reviewing of our allowances.
Okwamanje lokhe ke sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende ngeholo lethu. Sinethemba ukuthi lokhu sizakhuluma ngakho ngokujulileyo leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi esilandelayo.
Actually waiting for whatever the result would be with regards to the medical report.
Alo ke ngudokotela Masimba Ndoro isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Doctors for Human Rights obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Uhulumende usevumele umndeni kamuyi uRobert Gabriel Mugabe ukuthi ayengcwatshwa ezkozwimba esabelweni seMashonaland West ngesonto. Usibalukhulu obona ngokwethulwa kwembiko kahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi bavumele ukuthi umndeni kamuyi wenze lokhu ngoba bafuna ukuhlonipha isiko labo. Umnangagwa uthi babambisana lomndeni kaMgabe ngokungcwatshwa kwakhe. Ngakho ke uthi bazanceda ngendlela zonke kulokhu ukwenzela ukuthi abekwe ngemfanelo. Bekukhangelelwe ukuthi uMgabe waphiwa isicoco sokuba i-National Hero uzangcwatshwa emathuneni e-National Heroes Acre obekumele kwakhiwe isihonqo esibizwa ngokuthi yi-mausoleum. UMgabe wabhubha ekuqaleni kukampandula eseSingapore. Wabulawa isifo semvukuzane. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma idalela ePhalamende ekubandla leZanu PF.
Okusalayo umuntu nxa engabhubha umndeni wakhe kumele utsho lapho umele abekwe khona. So nxa imule umndeni wabo baba uMgabe ukuthi akahambe eZimba ngibona ngathi akulanto embi ngakhonokho kahambe ayobekwa ngokuthula. Vele sesihlukumeze isidumbu ukuthi sibe lokhu sihlezi isikhathi esingakakwazi kwenzakale angaze ngibuze ke lakithi eZimbabwe lapha. So ngibona ngathi hhayi nxa sebe kucawe njalo ihambe bombeko umuntu omdala aziphumulele ngokuthula.
Singathi ke lokho kade kuyakhiwa kuthiwa yi-mausoleum sokuyathiwa nipho.
I'm sure nxa yokuthi iyakhiwa isichazi iyakhiwa izasebenza kwabanye bakhona abanye abazabuya ngemva kwakhe. Asiyedabe liqhawe elikhulu kakhulu bakhona abanye abangamaqhawe sikhona lathi sizabuya mhlawumbe lami ngingacina sengithola i-chance ukuthi lami ngeke ngilale kumozini mina leyo ngisikhathi abona ngala mhlawumbe isikhathi okungidlula. So I'm sure it can be used for other people ngoba isakhiwo kade siyakhiwa ngihulumente eZimbabwe ibe singakhiwa iphesina mani yakomgabe bekuseza imali eZimbabwe ngako kungasebenza noma lakubani kuyabe kubone ukuthi wona kufanele ukuthi wona kusetshenziswe kuye.
Ye kodwa lokho kusoze kuyangisa uhulumende yini ukuthi bebethe bayakha lokhu kodwa sebesiyambeka kwaZimbabwe.
Akulangisi uhulumende ngoba uhulumende akulanto ayenzileyo engakhulumisananga lo mdeni wabo umgabe. Njengoba wezwa uvini umongameli ekhuluma wathi bona konke siza kwenza ngemuva sisekela imuli ekababa umgabe especially kakhulukazi umfelokazi mama uGrace Mgabe. So from the word go uhulumende kazange azame ukuthi afosele anything emulini yakobaba umgabe, but lokhu kuzatshengisela ukudabukana phakathi kwemuli yababa umgabe ngoba yibo abadabukalana ngoba yibo abavumayo khonoko yibo abakhuluma ngendaba emosileni. Indaba yemosileni azange ikhulunywe ngohulumende asingelako engqondweni yethu khonoko, kodwa bona baceda hayi sina siceda unalimathele imosileni. Uhulumende wavuma futhi ukuthi hayi sizakwenza khonoko bacase ukulungiselela ukwakha imosileni leyo. So uhulumende akulanto ayangika ngayo, instead uhulumende uyatshengisa ukuthi hayi uzamile ngamandla akhe wonke to bend and sweet izidingo lezifiso ezemuli kababa umgabe. Bona bodwa nje yibo kuphela abangabambananga, yibo bodwa abalokulo kuze ukuphikisana phakathi. So akuyangisa uhulumende lokhu kuze yangisa.
Alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela iphephelandaba Mpophoma idalele ephalamende ekubandla leZANU PF. Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo amukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye besithi yikho kade bevele bekukhangelele njalo akukho okuhle ngawo, abanye ngabathi amazwi akhe ayakha njalo apha uZulu ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Sengezo Chabangu, endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Sukela eqala ukungena embusweni umnumzana Mnangagwa utshengisele ukuvula iZimbabwe evulela abantu bonke ukubana ngabe siyakwana sibe yingxenye yemuli yamazwe wonke. Lokhu kutshengisele even kubuya kuma-election for the first time eZimbabwe after inyongane kade isenzakala uvulile konke ama-observer team avela kubomelika i-EU everyday ayibiyani madikasibonisa neni khona ukubona kuyikutshengisa ukuthi naye akusona nto kumele silufishe nxa lapho sithumanisa khona sithengisele siphamaza laphana sicorrecte sihamba siya phambili khonokwana ngumoya okutshengisela ukufuna ukubambana lamanye amazwe obekungenzakuyale ngesikhathi sikababa umuye ubaba umgabe wahle ade ahlaka utshele ebheren nje ukuthi ona Tony Blair ona keep England akeep na Zimbabwe. So ama-sanctions they are real and they are hurting the ordinary person more than those people that they intend to hurt ngoba ubaba uMnangagwa uyangena kulimozini yakhe lama-bodyguard akhe atshaya zihambele hotelini afika adle ukudla e-New York khonangale e-America yangikhona angithi. So uyabe usithi kona umthakathe ngathi nxa ekwaniso ukufika aze afike right by your doorstep in America. So it shows that those sanctions are not targeted, they are killing the ordinary person. Ama-human rights ethu abantu beZimbabwe are being affected by those sanctions.
Baba Chabangu, nangu uyakhuluma ubaba uChuma lapho uthi hayi ama-sanctions lawo kuthiwo a-targeted kawa-targeted abulala isizwe aphambanisa lelungelo likaZulu. Uthinwe?
Ngiyamuzwa umfo wethu uChuma. Uyahlabelela into efileyo. Into esivele sifile ayihlatshelelwa, iyagqitshelwa, iyagebhela ibhodi igqitshelwe, ingcwatshwe kumbe ilahlwe. Lokhu akwenzayo hayi ayisikho. Ama-sanctions akhona and ama-sanctions iZANU yiyo yazifakayo kuma-sanctions. Asoma-Americans abafaka ama-sanctions kodwa ngenxa yokuthi abalandeli isisekelo sombuso bayabopha abantu, bayabopha babaginya abantu, baye bafisa babafisize babenzeni, yikho okwenza ukuthi kube lama-sanctions. Ama-elections ayenziwa, ayarigwa, izinto zonke zenzana ngazivalisa silanga lezi liyethona. So ama sanctions aso nto efakwe ngama Americans izano yazifakela yona.
Nanto udaba mnumzana Chuma. Ye, uyavumelana laye yini umnumzana Chabang?
Ubaba Chabang, ngingavumelana naye kukhonokho. Ngenxa yokuthi bona sikhuthala ngokuthi bona uyehluleka ukubona bona ubaba umnangako bekumele anike i-chance lokusekelwa ukuthi into ezenza azizamayo yithuthi. Kunile engasebenzile ku-positive abezama ukuthi nangabe kuyalungisa izilinge. Including izini uku-realina imithetho in parliament and so forth. Kodwa ngenxa nje ukuthi bona bavele bale attitude abayaseleyithethe abasakuboni konokwana okuhle okwenziwa ngobaba umnangako. Bona sebona okubi kuphela mtshokotsho. But if they took time to really look at it, they were born now. In the way, I'm not going to ask them to name, ask you, couldn't miss a name. Because in a couple of other elections, I'm letting you know, the Chan Minister is a part to play in this new dispensation. Let's all come aboard together. The one who addresses, not a message, they are saying, you know, I see later. Most of them, I want to say, I don't know how much less than I had it. When I'm going to put a joint in the whole evening, like I have to say, almost an empty room, always Zambia, like same thing. I don't know how to say, not a message. You must remember that they are also there to network and look at the other things and just sit in that auditorium and be listening to speeches. So that was the thing, and I thought that I'm a private meeting with whoever target the groups they might be having there. So it's nothing sinister. We don't want to get a permit to see a banana and go to my side room. I won't go to the man inside.
Nomzana Chabang, we start to start for me. Ungas to Bela Ushelo to Usi Chele Uguti Utinuena Namazi Gababuchum.
Uchuma gabulandwa itoyo. Ugida ezidakezela ungani uphila eNgilandi kumbe ungani uphila eAmerica naye phila eZimbabwe ngakumelanga akhulume ngalindlela akhuluma ngayo lamhlanje abantu bathwele nzima sesiphila ngeparallel market black market i-economy isisetshenziswa ngangasese yikho lapho sesiphila khona kodwa khona kulo hulumende uhulumende wakhona nguye onika futhi abantu omunye wakhona umntanakhe abanye Croc Motors yiyo esupplier izimoto uhulumende yibo abacontroller i-black market. So ungeke ukhulume ngomnangagwa. Umnangagwa is the worst thing to happen in this country. Umnangagwa even ngesikhathi sikamzilikazi abaphila ngesikhathi sikamzilikazi abazange baphile ngalendlela. Abaphila ngesikhathi sikamgabi nesikasmith abazange baphile ngalendlela. Le ndlela usifisele asikwazi ngemuva kwi-18th century. So luthuma okhulumayo ungani kumbe kulomuntu omfake amajekiseni ukuthi akhulume kono kwakukhulumayo. Abantu balala phandle kathe sasila magesi eZimbabwe sesipheka ngenkuni. Ilizwe kambe lizaphila njani ngenkuni umhlaba wonke athi kuyaba yi-deforestation. Akula manzi. Abantu akula impuphu ikhwela isingabo 100 rand. Kuyini kono?
Alo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla leMDC ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma. Abomsakazo weVoice of America Studio 7 bemanyene lenhlanganiso ezimeleyo eMedia Center eHarare babe lombuthano wokuxoxisana lezakhamizi zakobulawayo iTown Hall ngesilungu kucetshiswana ngendlela yokuvuselela amafekicali kuleli dolobho. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ukhona embuthanweni lo. Siyakwamukela Anastasia.
Alami nalemuye lababa.
Ye, ungasitshela Anastasia sizwa kuthaka umakhaza lamhlanje khona ngapho kobulawayo kodwa abantu baphume ijumo na?
Abantu baphume ijumo babuthene lapha eBulawayo Rainbow Hotel lapho esihlafuna khona udaba lokuba uBulawayo engavuselelwa kanjani. Abantu bathi kuhle ukuvuselela uBulawayo kodwa kukhona okudingakalayo ukuba uBulawayo avuselelwe ikakhulu isifiso sakhe uhulumende sikhona na ekuvuseleleni uBulawayo. Bakhuluma ngodaba lokusilela kwamanzi, bakhuluma ngodaba lokusilela kwamandla kagesi ukuthi uBulawayo engavuka kanjani uma amandla kagesi lamanzi esilela. Bekhuluma njalo lokuba amabhanga awalamali uBulawayo uzavuka athini. Bekhulume njalo ngemithina esi omdala esemasekthali nawo obulawayo engasasebenziyo bekhulume la ngenkampani kaloliwe lamanye amankampani avalwayo obulawayo ukuba kawasebenzi ngendlela obulawayo engavuka athini bekhulume njalo ngokugwelegwele i-corruption abantu bathi obulawayo kule corruption eningi kakhulu ezweni njalo ngesikhathi kusiba le-indigenization abantu bakobulawayo ayisibo abafinyelela ukuthatha amankampani akobulawayo okwabangela ukuba amankampani akobulawayo amaningi avalwe ngakho kuzawuba nzima ukuba ubulawayo athuthuke bakhuluma ngokuba abasakhulayo kumele bephiwe amathuba okuba nabo bekhokhele kodwa kabawo amandla okuba abakhokheli ngoba okwakhathesi ilizwe alimanga kuhle yonke into isezandleni zikahulumende lo mbuso wezabelo lawo awukaqali ukusebenza ngoba uhulumende kanaso isifiso sokuvuselela ubulawayo
ye ungasitshela ukuthi abakhulumileyo abaziwayo awuzulu angaba bazi ngobani
esithe saba nabo kupaneli yethu esikhulume nabo ngubaba uHinosi Dube uChalimane Bulawayo United Residents Association uReginald Shoko i-economist sakhuluma noJonah Nyoni umlobi njalo isikhulumi esidumileyo kobulawayo umphathintambo wezamafekithali kobulawayo ubaba uNdlovu kanye nelisanga ukubuya lelunga ledale lephalamende ebelisilinqosilelalo alenelisanga ukuza ngoba belibambekile emhlanganweni
ye manje ungasitshela ukuthi ngalokhu abakuthoyo bona abantu bayakhuluma na ukubana udaba lwe-devolution lungaphathisa na udubo lwakobulawayo
abantu bathi uhulumende kumele azimisele afake imali ku-devolution of power ezakwenza ubulawayo avuke bethi uhulumende kumele anike lamandla ikhansi ledolobho lakobulawayo ukuba isebenze ithuthukise uzulu kodwa okwakhathesi imithetho ekhona ayiniki abantu kunye lekhansili yakobulawayo ngisho layo siba lukhulu wakobulawayo kalawo amandla okuba ame athi i-devolution of power kayisebenze ngoba uhulumende uhambela emuva edabeni lolu obelulakho ukuba lungavuselela ubulawayo bethi ubulawayo njalo wathiwa wafakwa ezingeni lokwa uyi-special economic zone kodwa akukaqadi ukuthi uhulumende na uvele umingaphi ekuvuseleleni ama-industry akobulawayo njalo bethi indaba ye-devolution of power izasebenza kodwa isoze isebenze iqine edolobheni lakobulawayo ngoba amankampani wonke amaningi asebenzayo okwakhathesi asezandleni zabantu abangasuyiwo obulawayo okuzakwenza kube nzima njalo ukuba ubulawayo athuthuke ngoba ngesikhathi imali ifakwa bayithatha beyibisele lapho bona abasuka khona abayitshali kobulawayo okuthiya abantu bakobulawayo bengelamandla
udaba lokuletha abantu bazosebenza bevela kwezinye izigaba luphethwe na
udaba lokuba abantu bayasebenza besuka kwezinye izigaba luphethwe kakhulu lapha bathi abantu bona babona bengalamandla ekubuseni ubulawayo bathi sokungcono beqale okunye okutsha ikakhulu ezamasiko mhlawumbe zingavuselela ilizwe ngoba kwezomnotho ikakhulu uma kubaniswa ekwenzeni imimpahla kumbe amankampani akhiyeneyo awakho ezandleni zikabulawayo bebalisa ngisho la inkampani kaloliwe bathi ayikho ezandleni zikabulawayo ngakho kuzawuba nzima ukuba ubulawayo avuke ambi njengezolo
hayi siyabonga Anastasia ube lo busuku obuhle
siyabonga lana
ye leyo ke bekuyintombi endala Anastasia Ndlovu ebesixoxa laye ecingweni esemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bebambene le nhlanganiso ezimeleyo e-Media Center besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngowa fast 6 kodwa ke okwakathesi yanini ke ku-Studio 7 Live Talk igama Chris Gande lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.